Banengi abasakhulayo ikakhulu abasemadolobheni abathi basebenzisa i-artificial intelligence eZimbabwe. Omunye othakazelela lokhu nguZeluleko Zetmoyo ohlala koBulawayo.
Iyancedisa yona ukuthi umuntu enelise ukuthola imfundo leyi ekhangele ngqo ubuntu bakhe lokuthi yena ungumuntu onjani. Nxa wena ungusomabhizinisi kuyakuncedisa ukuthi ube lokumemethekisa kwalokho okuthengisayo sikhangele njalo kulezinye ezempilakahle.
Baningi abalombono lo, labanye abasola i-artificial intelligence besithi ilakho ukusetshenziswa ngendlela ezingaqondanga. Unolwazi Ncube wakoBulawayo uyayisola kakhulu i-AI.
Ngezikhathini zanamuhla umntwana engaphiwa umsebenzi kufika athathe nje omakhalekhukhwini abhala kudalayo asende, akazihluphi ukuthi abale azwisise. Hayi, abantu sebethembele kakhulu i-artificial intelligence. Abantu abaningi bazibona besemaphethelweni abo ngomsebenzi ngoba kuba lezinto lezi ezibunjwayo ama-robots.
ULydia Banda osebenza kunhlanganiso e-Women's Institute for Leadership Development uthi yebo izinto zeziguquka emhlabeni wonke jikelele, kodwa akumelanga abantu besebenzise okwamanje i-artificial intelligence.
EZimbabwe akuningi ekumele siwenze for now. Sengikhuluma ngento ezinjenge-technology, infrastructure development, maybe in the next 10-15 years, that is after sesikwaze ukufaka kahle ama-priorities ethu.
Kuyini i-artificial intelligence? UMnumzana Mbulisi Ndlovu ofundisa ekholitshini lemfundo yaphezulu eLupane State University uthi i-AI yenza engani imitshina ile ngqondo njengabantu.
Ikwenza imitshina kumbe imitshina elamakhompyutha ukuthi yenze izinto ezingenziwa ngumuntu kumbe izinto ezenziwa ngabantu. Kwesoko kukhanya ngani imitshina leyo ile ngqondo, iyacabanga njengabantu, icile zisenza izinto ezingenziwa ngabantu.
Umphathi Ntambo obona ngezemitshina yakulezi nsuku uNkosikazi Thathenda Mawethera usanda kutshela amalunga edale lephalamende ukuthi uhulumende uphakathi kokulungisa umthetho ozalawula ukusetshenziswa kwe-artificial intelligence eZimbabwe.
Njengohulumende sibona ingathi ukusetshenziswa kwemitshina ngaleyi indlela kuhle njalo siyakusekela. Okokusele ukuthi kubekwe imithetho ezanceda uZulu ukuze asebenzise leyi AI ngendlela eqondileyo. Lokhu yikho esesikwenza.
UNdlovu uphinde wathi kumele abantu beqaphele indlela abasebenzisa ngayo i-artificial intelligence ngoba ilakho ukuphazamisa, ikakhulu ngesikhathi kungakabunjwa umthetho olawula ukusetshenziswa kwayo eZimbabwe.
Zivele zikhona izigangi ebantwini, ikakhulu abatsha bona laba osuthola ukubana kulokuthi basebenzise imitshina leyo ukwenza okuhle sokubafundisa ubuvila. Abanye njalo sebesebenza ukuntshontshela abantu besenza kuthiwa yi-cybercrime. Siyawuzwe njalo abantu bekhala ngama-photoshop uzothiwa kubonakala ifoto yomuntu lozibani ngapi, kanti akula foto enjalo, ifoto leyo ibunjiwe yabunjwa ngekhompyutha kuhengenani ngabantu ade nendawonye esenza khonokho kade bengangelanga bakwenze.
Loba kukhona okubi okungalethwa yi-artificial intelligence, ezinye ingcweti ezisebenza labatsha zithi abasakhulayo kabasoze bekubalekele lokhu, kodwa kumele bakusebenzise ngendlela eqondileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.